isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namhlela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 6 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi selithili, lokhu lizama ukuchapha umngcele weBridge ngoba kugcwele kakhulu.
Umnotho wethu ufile, abantu bathole nzima, abantu bayahlupheka. Into okuthiwa yisinkwa, abasizileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona basikabathenga isinkwa, ngoba isinkwa uyasithenga nge-$18.
Abebutho abalinde umngcele wemlambapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali.
Walinyazwa ngamasotsha vele Botswana, eButswana kwesebenza ibuya kuKhisimusi mhlaka 24 ebusuku 3. Afana bavedlule babagijimisa uhambi wahlwa yiphuka khonapho bamthatha bayamchiya ekliniki eMashaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithile, lokhu lizama ukuchapha umngcele weBridge lapho kubikwa kusedlula abantu abazinkulungwane ezingama35,000 zabantu 35,000 ngelanga kwinsukwana ezedluleyo. Njalo kule ndwendwe zezimota lamabhasi ezinde kakhulu. Iziphathamandla zikarhulumente zibikwa zisithi umumo okhangelelwe ukuba ngcono emadabu kabusa namuhla. Lokhu kwenzakala abasebenza kwamanye amazwe abakade bevakatshele eZimbabwe ngaleli khefu besithi badanile ngesimo somnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhidlika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, laye obevakatshele ekhaya.
Abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo December, loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe, kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile ngesizathu sokuthi abaningi bakhona balezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa. Likho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Sikhethi siya ekhaya bekulabantu abaningi ebhoda, kodwa esinanzelileyo ukuthi bekungani kulula ukudlula, bekunganzima kade kusadle South Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengena elizweni besiya eZimbabwe. Kusasa kuyathi amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi, yikho abantu abaningi sebebuya ukuthi baqale bezoqala umsebenzi. Abantu abalencwadi lezo ezingama-special permit bafika ku-200,000. Bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye incwadi ezikolunye uhlobo, labanye asebevelebele mvume ukuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa, balama-permanent residents. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe, yikho zihamba ziyabona izihlobo, zihamba zisiyakudla iKhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu likulungile umnotho, ngabe usezingeni elifana neSouth Africa, ngabe vela abantu abaningi bazisebenzele eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe leSouth Africa elihlezi liphathana?
Esikunanzelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe zabascani passport. Nxa umuntu efika bahle bathatha ipassport bafake isitembu, okwenza ukuthi ngeminithi angaskana mhlawumbe ama-passport amahlanu. Kodwa ngapha eSouth Africa nxa ufika khona kumele ipassport yakho bayiskane yona ngokwayo, bafuna ipassport esemthethweni bese beskana ipermit. Nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize, bese usithi kulalabo abangena bevele bengela ama-permit kodwa belama-passport bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So-ke sinanzelele ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha esecele leSouth Africa eboda ngokuskana kwama-passport, kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigcoba i-passport uzidlulele. eZimbabwe kuba le queue kuphela labo abachayela izimoto nabe senza lokhano incwadi yemoto kuthiwa i-TIP yikho okuthola khona kule queue.
Njengomuntu obesekhaya ngikhefule khisimusi, ubona ingani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalungi?
Umnotho wethu ufile, abantu bathole nzima, abantu bayahlupheka. Into okuthiwa yisinkwa, abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona bafika bathenga isinkwa, ngoba isinkwa uyazithenga nge-$18. Umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya oli osuka esiyadinga ipentsheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa. Kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya, yebo nje noma izulu selike lana, kodwa-ke ilanga like lashisa ikakhulu sonde likhisimusi langemva kwekhisimusi. Amabele abesengani eminxa wakha invosongani i-onyeni esesinja. Nxa-ke izulu ingazange lina abantu bavuna, sibona kuzaba nzima kakhulu. Sesokuthandazela ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobo uThoma Bhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe i-Community in South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Kusenjalo, abebutho abalinde umngcele wemlabapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengabhadalanga imali. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebutho ngalolu daba. Kodwa asizweni udaba esilethulelwa ngu-Albert Ncube.
Izakhamizi ezakhele phansi komngcele wemlambapheli zikhala ngokuziphatha kwabebutho abalindele umngcele ukubekwa bebopha labo abachapha lo mngcele besiya kwele Botswana ongekho emthethweni, baqede lapho bafuna imali ezivalamlomo. Umnumzana Kudakwashe Batho osuke ezizamanyoni kwad 19 lomntana Kutafatso lele esibhedlela esikhulu seGwanda oqamuke unyawo ngemva kokuwela egodini egidiniswa ngabebutho.
Walinyazwa ngamasosha umlamba bevele eButswana, eButswana kwesebenza ibuya kukhisimusi mhlaka 24 ebusuku noma 3. Bavuka ba afana bedlule babagijimisa, uhambi wahlwa yiphuka khonapho bamthatha bayemtshiya ikliniki emashafa. Kuvamile kakhulu nsuku zonke ngokuthi babe befuna imali kuwo abantu abethu laba bengabevelane bangamabhota jamba. Babe babhadalisa ama-200 bula. Kuthesi imali singikhathaza ngekadokotela ukuthi bafake isimbi.
Umnumzana Baza uthi kufunakala amadola kweMelika ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,300 ukuze umntanakhe ayelatshwe. Iningi labasakhulayo emhlubulweni emaNdebeleni lisebenzela phetsheya kwele Botswana laseSouth Africa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kuleli. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje yezekumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leTheherald lithi umfana oleminyaka elitshumi lane ungomunye wabayisishiyagalolunye ababotshwe ngemva kokubulawa kwepolisa emgodini weGood Hope Mine eBattlefield kusukwana ezedluleyo. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende umnumzana Kazembe Kazembe esithi abemba imigodi akusafanelanga bathwale izikhali zamamajeti. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp, njalo sithatha leli thuba ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook labe esiyabe silive streama khona ukuthi lamuhla asenzi njalo ngoba imitshina yethu ayilunganga, kodwa lisixhase njalo kusasukela kusasa siyabe ke silive streama lolu hlelo njengenjayelo.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 igama lami ngujethi lemoyo embuya esimukhwi kombona. Nami basakazi, indaba yenjelele ngiyibona ibaluleke kakhulu ngoba kudala wakukhishwa izinduna zazikhipha abantu becela izulu enjelele. Namhlanje injelele ijike kwaba yintaba kuthandazwa khona, kade wawungathandazi. Kwakuyocela izulu abantu beyihlonipha, and ngasesigabeni nezigaba kwakubuthwa amathambo kutshiso. Namhlanje akusayenziwa, kodwa mina nginethemba lokuthi wonke umuntu uzagcina engena endleleni ngoba izulu lizohamba. Wonke umuntu uzobuyela emuva. Isifiso sami siyikuthi basakazi, abantu izinduna nabosebhuku babe nabantu abasuka emakhaya beyocela izulu, babuyele emuva njengakudala kwakwenziwa, ngoba lalisini izulu. Namhlanje kuwomile ngoba sekwagcwala izihlakaniphi, abantu abasayenjeleli. Umuntu nomuntu sezitshela ukuthi hawu, mina ngiyasonta ngiyenjelele, kanti okwakudala ngokwakudala ngeke.
La mina komutsha wasakazi wakwa-Studio 7 Mpangazike Aaron, bakithi ngiyaluzwa uhlelo lokuthi abantwana bathokoze kakhulu, bethokozela ukuya kwi-interview kubunesi bomongikazi. Kodwa ke nxa ungajulisisa ingqondo yezombangazwe, lokho kuyize neze. Kungani abantwana laba besiya aplayele eHarare baze baswelele imali zokugada, bagcine bethingelwa lezi mali zokugada? Zona izibhedlela zaseBurnaby, izibhedlela zikoBulawayo lapho kufundelwa khona ukunesi, ukuze kulahlise ukuthakazi, bazama ukulahlisa intwela yani umsindolwana okukhona ukuthi kuthiwa kuqhathwa abantwana besishoneni. Akula lutho lapha ngamanga, izaba le bazathatha abalutshwana ezama ukuvala umsindolwana okwathiwa yindaba abantwana besishoneni bezofundela ngapha komthakazi. Khonoko ukuthi abantu besihambela izinto zisiya khonale kubangwa kuyini xa ukuthi sikhululekile komthakazi?
Ah, khona nje ukubeka ithembu bantu bakithi kuzana uPF, ihlupheka nje lokuhlukumezeka kwemphefumulo yabantu, ngoba abantu sebephila ngokuhlukumezeka. Abantwana beZimbabwe bonke ngabayanga, akusela mntu lemali, akula kuthi uyasebenza awusebenzi kuyafana, imali uyifake ebhenking awuyitholi. Nguyumnangagwa lo endi bakazi ngoba kuthi babona ali isuku kuya ezo izisa kumnangagwa. Angicabangi ukuthi bebe ngabuya bezezisa.
Mina umakhosini ngisebenzela kwele Gaborone. Hey, lathi sila silalo uhlupho lolo sibilo lwezimali ngokusilela eZimbabwe. Ngingicwalisela lo sisi othi usebenzela eBotswana la, ngumuzwe ekhala ngento lami engiyibonile yona le indaba enjalo ezimali le ama-passport. Akuthi sithwele nzima ngama-passport, sifuna ama-passport. Ama-passport akhona sidliwa imali eziningi, siqeda lapho singatholi futhi ama-passport angkhona, kodwa sidliwa imali nje. Bebesitshela ukuthi ubuye ngelanga elinje, ubuye ngelanga elinje, sizo sicina isikhathi sokuthi sihambe sifika sihambe. Yikho upresident esikhaya ukuthi ngalibana uyalungisa zona lezi zinto ezinjani lezi, bengenele bonke abantu.
Ya, siyafa indlala eZimbabwe. I-government yakhona ayithathi action, nanxa ithatha ama-actions ile favor, angazi ukuthi kuzakuqedwa yini lolu hlupho. Yinkinga esibhekane nayo nje. Lami ngithembeka amabili amathathu ngisitsho ngendlala le ebhekane nabantu eZimbabwe. Uncedo asikalutholi endaweni eziningi.
Oh, nayo imihlolo bantu. Amapolisa ayehlulwa yizigebengu, izigebengu ezilimaza abantu. Kodwa uma ngabe kuthiwa i-MDC lo mhlangana, hhayi, bayagijima bagcwale izimoto, kodwa behluleka ukubopha abantu abamosha elizweni, abazosilimazela abantwana, abazosilimazela abafazi. Singekho nje sisingekho emakhaya, kodwa amaphoyisa agijimela ukweshana labantu abadala abalwela ilungelo labo. Imhlolo labo yikho besehluleka lokusinikeza ukudla kanye lenhlanyelo. Thina kwelethu isayidi le kwele BMC banikeza abantu i-fertilizer, angazi ukuthi i-fertilizer iyahlanyelwa kumbe i-fertilizer ngumvundiswa.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukuxolisa ngokuthi asi-live stream lamhla, kodwa sizenze njalo kusukela kusasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, Umongameli Donald Trump weMelika uthi amabutho elizwe lakhe awasoze asuke e-Iraq ngaphandle kokuthi lelo lizwe libhadale imali eyasetshenziswa lilizwe lakhe ukwakha inkamba yendizamtshina yebutho kulelo lizwe i-ADES eyabiza amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe yiPhalamende ye-Iraq esokuthi uhulumende axotshe amabutho eMelika angu-5200 kulandela ukubulawa kwesiphathamandla se-Iraq uMnumzana Qaim Soleimani ngele Melika. Uthi ele-Iraq lingakwenza lokhu liza kwethulelwa izijeziso zama-sanctions elingakaze lizibone. Abokholo lesi-Muslim abedlulisa amalawulo babulele amalunga ebutho leMelika amathathu ngesonto eKenya ngemva kokuhlasela inkamba yebutho esetshenziswa ngeleKenya leMelika eduzane lomngcele leSomalia. I-Al-Shabaab ithi yiyo ehlaseleyo njalo ibulele abeMelika abalitshumi lasikhombisa kukanti sithethe linkamba. Kodwa i-Africom ithi i-Al-Shabaab isisenga lezimithiyo. Namhlanje kwezenzakala eMelika, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika uMnumzana Mike Pompeo usevikele inyathelo elithethwe yilizwe lakhe elokubulala isiphathamandla sebutho le-Iran uMnumzana Qaim Soleimani ngolwesihlanu e-Iraq lanxa enqabile ukuveza ubufakazi bokuthi umuyi wayeyingozi ebantwini beMelika kanye labomhlubulo weMiddle East. UMnumzana Pompeo utshele imisakazo etshiyeneyo izolo ntambama egoqela i-CNN, ABC le-Fox News ukuthi inkokheli yeMelika ilabo bonke ubufakazi bokuthi bekufanele uMnumzana Soleimani abulawe ngoba ubelungiselela ukuhlasela abantu abaningi, ngakho okwenziwe yilizwe lakhe yikubahlenga. Uthe kasoze abuveze egcekeni lobo ubufakazi ngoba kufanele uhulumende wakhe avikele labo abamnike lolo lwazi. Kodwa wengeze wathi eleMelika lizaqhubeka lisethula imbiko ngokwenzakale lapho kuhlaselwa umuyi ngendizamtshina ye-drone lanxa kuza kwenziwa ngonanzelelo. Ukusenjalo, ele-Iran lithi aliseyi ukuphatheka ngokupheleleyo kusivumelwano esasungulwa ngomnyaka ka-2015 phakathi kwalelo lizwe leMelika esezikhali ze-nuclear njalo selizazenzela santando. UMongameli Trump laye waphuma kulolu hlelo ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli we-Iran, u-Ayatollah Al-Khamenei, ubikwa ethe ilizwe lakhe lizaphindisela ukubulawa kukaMnumzana Soleimani lanxa ilizwe lakhe lingafuni impi. UMongameli Trump laye uselobe ebulenjini be-Twitter imbiko etshiyeneyo etshela ele-Iran ukuthi lingalokothi lihlasele eleMelika kumbe izizalwane zalo ngoba laye uzaphindisela kabuhlungu engakhethi le ndawo zamasiko alelo lizwe, ama-cultural sites. Amalunga ebandla elibusayo elama-Republicans ayasekela okwenziwe nguMongameli Trump, kodwa awama-Democrats athi lanxa lawo evuma izizathu zokubulawa kukaMnumzana Soleimani bekufanele kuvunyelwane edalela ePhalamende yeMelika iCongress kungakathathwa inyathelo. UMofi ukhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesibili eKeman.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje uChris Gande weStudio 7 usethulela ingoma ezilichumi ezadla uBhedu ngomnyaka ka-2019 wonalo esisanda ukugqiba ezabaculi bakweli kaMthwakazi iTop 10.
Number 10 silengoma ka Berita ethi ndicela ikhisi. Kun number 9 silengoma ka DJ Fritz featuring Steve K ingoma ethi Ziyalenda. Number 8 silengoma kaMadlela featuring Boyoyo ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
Benzela
kuyokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo
abasha kuyatsenzela safasashiya abasha kuyatsenzela kitina abantu abasha kuyatsenzela
Ku number 6 silengoma ka Fake featuring Vex ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, Charge Office ini. Yithi ku Charge Office bemfuna ukuza ukuthi ngaba ne charger efone lomlomo omncane yini. Sorry, my sister, but still we are charged on my phone. Okay, fine. Charge.
Good number 5, silengoma eye Asaf ingoma ethi vibe is correct. Ku number 4 kutezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Ufuna DJ lifestyle yami kuze ngothero kubafani oye blanka yiali ufuna DJ lifestyle yami zifuna utheri omubi ukuthi kugama jida kawamfuni politisti ngathi amapresta wakhuli omubi ngathi ufake imaskara ngifukhayele ebe ngathi ngumfana olumzupha ngathi bokephara ngathi baismayili uyabekhala ufuna utheri ongathi fakele ibhadi utheri ongathi ugele ipopcat ufuna utheri wami yedwa ungcona angathi ubegejwa
Ijembe Mox says yona ku number 3 ngengoma ethi Njelimana. Agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi.
Nihambile umango mur
number one. I like it, show me MC's K.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, very good. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the cold, ever since, always feel never met. Wife in material, she's the type of dream woman. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sweat dripping for the black nature. I got me enough credit, but bring out my ex. There's a silent NCZO, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I say I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cherry Army, you number one, Gunga Mizili Chumi, as a Daupe Chum, Yakaga 2019, when I was a son of the Vandal. Kuba Tuli, Babuligam Twaga, the top 10, as we are to Leluemu Chris Gandhi with Studio 7. The singer gets to Ganinans in Shogos and Daba, it is Kokila. In English, the Lonese Zimbabwe, as the Sevens are really South Africa, every year can carefully kiss a Musuliti. Locally, Zama would cut down really a bright fridge, lapo local pitize, la willing duende, as in days a mortar, lama passing. Abebutho abalinde umngcele wemlamba heli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni ngabe ngababhadalanga imali. Hayike siligqoba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Mangwana ni akanaka watereli.